Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 24 Mpalakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo kweleZimbabwe.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyani okukhulunywa yi-World Health Organization. Sihlale silamamaski.
Bakhalela umndeni wentatheli zindaba uFoster Dongozi obhubhe izolo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year.
Badanile abantu abaningi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakasha besiye emakhaya.
Umongameli Donald Trump lokhu ezama ukuguqula impumela yokhetho lweMelika.
Umuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama-elections.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Zidanile intatheli zindaba abameli bakahulumende izihlobo labangani ngokubhubha kukaFoster Dongozi obeyintatheli zindaba esebenza kahle labanye bakhe kunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lezinye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDongozi wake wasebenza eChronicle Daily News leStudio 7 uchazwe ngabaningi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe. Umphathintambo ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko lokusakazwa kwayo, uNkosikazi Monica Mchangwa, utshele akade besesililweni sikaDongozi eHarare namhla ukuthi umuyi ube ngumuntu olunge kakhulu.
A very big loss. I mean, he was a wonderful, wonderful Zimbabwean, a wonderful patriot who always stood for the right principles and values of this country.
UNkosikazi Vivian Marara Jangaja okunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi ilizwe lilahlekelwe.
Thina sasihlala laye kuma-meeting athiyeneyo and into eyodwa engimkhumbula ngayo yikuthi wayefuna ukuthi i-safety and security of ama-journalists eZimbabwe ibe guaranteed, ama-journalists ahlonitshwe. Kwesinye isikhathi siyabona futhi ukuthi wayekhuluma kakhulu ngendaba zama-working conditions ezama-journalist ukuthi kumele bebhadalwe izimali ezenza ukuthi beyenze umsebenzi wabo ngendlela enhle. So njenge-media industry silahlekelwe, not only njenge-media industry yaseZimbabwe but i-media industry mhlaba wonke, ngoba siyabona ukuthi even kwezinye indawo waye lama-positions athiyeneyo elawo either regional or internationally.
Umnumzana Liberty Mkhululi Luphahla owe Radio Zimbabwe ulombono ofanayo.
Silahlekelwe. 2020 was a very bad year. Ngithi thina intatheli angani umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. Foster was a human being. Kuzoba nzima ukuthola umuntu ofana noBrian Foster emsebenzini wethu lo wentatheli. Awufosi bemazi umuntu. Foster was so passionate about disability to an extent ukuthi he wanted even iZulu itself to be occupied by abantu abadisabled. Ngikhuluma nge-executive yakhona.
Kusalungiswa amaphepha okungcwaba uDongozi obesebenzela eHarare. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ubhubhe abantu abane izolo eZimbabwe wathi abedlula ikhulu 112 bahlolwe batholakala belegciwane lomkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye 12,656 asebehlolwe elizweni batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,259 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abangamatshumi amathathu lamatshumi amathathu 330. Ulomqeqeshi wekolishi leJoshua Nkabuko Nkomo Polytechnic eGwanda osebulewe yi-COVID-19 kuthi omunye njalo ulaliswe esibhedlela seGwanda. Lokhu sokukhuphile inani lalabo asebebulewe yilomkhuhlane laya kwabalitshumi esabelweni seBatholeni South. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Umgcini sihlalo wekomiti elisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ekolitini le-Joshua Kabunkomo Polytechnic, Mnumzana Titha Kunda Hobe ubike ukuthi unkosikazi Vonaithi Giya obhubhe ngomvulo kuleviki utholakale ukuthi uthethwe ligciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolisiswa kwembangela yokufa kwakhe. Encwadini ayibhalela abaqeqeshi labafundi baleli kolithi, uHobe uveze ukuthi omunye njalo wabaqeqeshi kuleli kolithi unkosikazi Flora Joe ulaliswe esibhedlela esikhulu seGwanda ngemva kokutholakala elegciwane le-coronavirus. Kungakho uthi abasondelane lababili laba kuzamele babhalise amabizo abo ekolitini. Omunye wabafundi ongathandanga uqanjwa ngebizo lakhe uthi basengozini ngaleli gciwane.
Ama-students sisengozini yokuba si-COVID-19 positive. Silovalo njalo olokuthi sisangama ukuqhubeka ama-lectures ngo-January. Ezithi sizokumele abanye beku-teaching practice but abasenelisanga ngendaba ze-COVID. Ebambelele into eziningi, so sesisebunzimeni njalo sikhangeleleni lamafees ukuthi besizitshela ukuthi unya kuphela sesiya ku-teaching practice but siyabuyela futhi siyabhadala amafees.
Umnumzana Nkanyiso Ncube oyisakhamuzi eGwanda wethesa uzulu umlandu wakungalandeli iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane osewudala ukuqonga kwenani labantu abahlasele yilo mkhuhlane kulesi sabelo.
Into ekhona ukuthi sonke nxa singabantu asenzeni khona kuyani okukhulunywa yi-World Health Organization. Sihlale silama mask endaweni ezi-crowded njalo sizame yona lawo ma-social distancing. La yona leyi i-population migration yona leyo yiyo ngani i-problem. Njalo ngibonile futhi lapho kuthiwa isimithethile and imitation yakhona isise Eastern Cape. So abantu abasuka khona le maXhoseni mayibabo.
NgoLwesithathu ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi kuloyedwa obulele igciwane le-coronavirus kulesi sabelo njalo kwaba loyedwa otholakale lalo. Sebedlula enkulungwane eyodwa 1320 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South kula bagulayo kwamanje abedlula amakhulu amathathu 351. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi kobulawayo bakhala ngokuswelakala kwezimota zokubathwala ngesikhathi belungiselela ikhefu lekhisimusi. Abanye njalo bahlutshwa yikuswelakala kwezimota ezokuya emsebenzini okwenza ukuthi bahambe umango omude besiya emsebenzini. Lokhu kwenza ukuthi bephule iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 elimemetheka okwethusayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqinise iziqondiso eze-lockdown ngokwalela abantu ukuhamba-hamba ebusuku. Iningi lisithi selibanjwa ngamandla ukwephula iziqondiso ze-curfew ngoba nxa bezahamba ngenyawo ukuthi bafinyelele isikhathi somsebenzi kuzamele bavuke baqale ukuhamba ihola lesithupha lingakatshayi ekuseni. Kuthi lantambama beqeda umsebenzi bayabe belinde izimota ezithwala abantu ezingekhoyo phinde likhefule kisimusi isiminyeminye. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thamsanqa Moyo ngomunye wabakhala ngalolu dubo.
Udubo lwe-transport ngalesi sikhathi vele uvamile ngoba abantu abaningi babevakasha besiya emakhaya, so kodwa sikubonayo khathesi lapha isikho kumele kube uhambe ngendlela yonaleyo ngoba udabula transport njengakhathesi uzugunga uthola abantu, so bathola bemile kuma-queues bemelele uzugu.
Umqondisi we-Harbour Cook Trust Mzana Dumisani Nkomo uthi lolu daba lubhahe endaweni eziningi zeMandebeleni.
Emaphandleni kukhanya angani i-transport iyasilela, njalo kwezinye indawo imfula igcwele kodwa sokungani kungcono kuleli viki, kodwa vele isimo se-transport ikakhulu eMathebeleni sibi kakhulu.
Unkomo uqhubeke ethi ukuminyana okusemabhasini lezilindweni zamabhasi kuzamemethekisa COVID-19.
Kusenza COVID-19 le IBS ingakho ke uqakathekile ukubona uhulumende avumele ama-private players ngokuthi labo ba-operate kodwa benanzelele ukubana bayalandela ama-procedures okuzivikela ku-COVID-19.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube yena uthi lolu dubo lubangelwa yikungamanga kuhle komnotho. umnotho.
I-transport izabihlupha vele ngokuba umnotho kawumanga kahle. Nxa kungatholakala amafutha ezimoto njengalokho kusenzeka abantu behlala emalayinini, kusho khona ukuthi izimoto zizabe zinilutshwane ezizakwazi ukuthi zithuthe abantu.
Undwendwe ezilindweni zamabhasi ahlukeneyo, abantu balinde izimoto zokubathwala zibasa endaweni ezehlukeneyo, kodwa ziyasilela, osokudale ukuba uZulu akhuthaze uhulumende ukuba avumele ezinye izimoto ezithwala abantu iCOVID-19 ingakafiki ukuthi zivunyelwe ukubuyela emgwaqweni. Uhulumende yena ukhuthaze uZulu ukuba ahlale ndawonye enganyakazeli ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze kwenqabelwe ukumemetheka kweCOVID-19. Kodwa uZulu uthi uhulumende kabatholise izimoto zokubathwala emadolobheni lemakhaya, ngoba kunezimoto ezathengwa nguhulumende akula ngitsho le yodwa eyomuthi emaNdebeleni. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, eleBotswana selifake imigoqo yokuthi akusahanjwa phakathi kwehola lesikhombisa ntambama kanye lelesine ekuseni kusukela namhla kuze kuyefika mhla zintathu kuzibandlela. Ilizwe leli lizama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana ubike inyathela leli ngolwesithathu ntambama kumbiko okhitshwe kumabonakude kahulumende esithi isimo se-COVID-19 sesisibi kakhulu. Uthi ngakho ukufaka le mgoqo ekuhambeni kwabantu uqakathekile njengendlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Government has taken a decision to impose a curfew from 7 p.m. to 4 a.m.
Ngithanda ukulazisa ukuthi uhulumende wami usethethe inyathela lokuthi kungahanjwa phakathi kwezikhathi zehola lesikhombisa ntambama kusiya kwelisine ekuseni. Kulinyathela lokuvikela isizwe. Inyathela leli lizaqala mhla ka 24 Mpalakazi kusiya ku 3 Zibandlela.
From the 24th December 2020 to the 3rd January 2021.
Inyathela leli liyamukelwe ngabeZimbabwe kweleBotswana noma nje besithi kuzaphazamisa inhlelo zabo ngesikhathi iningi lilungiselela ihambo esitheneyo ngekhefu lekhisimusi. Umnumzana Benjamin Spanda ohlala eHabroni uthi linyathela elihle uze kuvimbe ukumemetheka komkhuhlane.
Siphile ezikhathini ezinzima bakithi. Uma kungayekethiswa kukhangele kakhulu ama-conveniences abantu at the expense of i-safety, singafa siphele isizwe esimnyama. Okwenziwe ngu-president weBotswana uMasisi mina ngikubona kuyinto enhle kakhulu. Abantu bafuna ukutravela kuyamele basuke kusene kakhulu.
Kukanti unkosikazi Nomsa Ndlovu wethekelele kweleBotswana ngekhefu lekhisimusi uthi imigoqo efakweyo izaphazamisa inhlelo zabo.
Umoya wethu suphansi thina silande holiday ngoba sifuna ukuphuma siye phandle, sifuna ukuya kumadina ntambama, abanye silandele ukubona abangani bethu. Isikhathi esiningi abangani abakho labemini babhizi ngokunye, then ntambama how do you go around, awusakwanisi, so kumele uhambe lala. Ngabe bayenze yaqhubeka watshayiswa ngo-9 siyazwisisa.
Amazwe amaningi ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa lawo abhekane lokuqonga kwenani labantu abatholakala beligciwane le-COVID-19. Osekukhathaze amazwe angumakhelwane ukugoqela iZimbabwe leBotswana uthi sokutholakale umhlobo obukhali womkhuhlane we-COVID-19 kwele-South Africa. Umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi amazwe avuse inkophe ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 amazweni afana le-South Africa kanye le-United Kingdom. Ingcele iyala ilokhe ivuliwe noma nje inani labantu elitholakala lomkhuhlane lo lokhe lisala liqonga. ELeBotswana selilabantu abaphose befike inkulungwane ezilithumi lambili 11,982 asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19, kuthi abangamachumi amathathu lasiyagalombili i-38 balahlekelwe ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi ukhetho olwenziwe ngolwezi lwebiwa libandla lamademokrasi, ngakho ke kumele kudingwe igqwetha elibizwa ngokuthi yi-special counsel elizahlolisisa impumela yokhetho lolu. UTrump kukhanya efuna ukufaka esikhundleni lesi uSidney Powell owaziwa ngokusekela imicabango engaqedakaliyo kwezombangazwe lezokhetho. UPowell lamanye amagqwetha akaTrump sebezame behluleka ukuguqula impumela yokhetho eWisconsin, Pennsylvania, Michigan leGeorgia owanqoba umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UTrump wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo kusihlwa esithi kumele kudingwe ngendlela zonke umuntu ozadlulisisa impumela yokhetho. Wenza loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo kule Melika. Usanda kuphuma esikhundleni segqwetha elikhulu lelizwe eMelika, uMnumzana William Barr uthi akulesizathu sokuthi kudingwe umuntu ozahlulisisa impumela yokhetho. Abadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala kule Melika bathi uTrump ukhanya engafuni ukuthiya isikhundla sikamongameli loba enqotshwe nguBiden. UMnumzana Innocent Ndibali uwebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi uTrump kumele avume ukuthi wanqotshwa nguBiden.
UPresident Trump ngumuntu ongathembekanga, njalo ngumuntu okade esesikhundleni nje ukwenzela ukuthi yena lemuli yakhe esizakale. Ngumuntu ongahloniphi umthetho, ngumuntu ongahloniphi eminye imhlobo yabantu, ikakhulu ama-Africans, abantu abamnyama. Umuntu okufuze ephume evume ukuthi waluza ama elections. UPresident Trump kufuze etshelwe ukuthi isikhathi sesiphelile. Kufuze evume ukuthi waluza ngoba waluza. Wonke umuntu uyazi ukuthi uPresident Trump waluza.
Odabuka eZimbabwe njalo ohlala kule Melika, uMnumzana Busani Mbusontini uthi sokuseduze ukuthi uTrump asuke esikhundleni.
Siyabona ukuthi u-attack ama-state anjengabo-Pennsylvania, mhlawumbe labo-Arizona, labo-Georgia, labo-Michigan, I believe, lapho aluza khona. Kodwa hhayi, ngokubona kwami mbona ngani isikhathi sesimdlulele ngoba khesi imduli isimwele kumakhona zonke. Khathesi nje hhayi yena useyedwa nje, ngibona ngani akulanto azayenza, akulanto abazamvumela yona. Ngibona ngani i-comrades izabala amavoti ngendlela abantu abavote ngayo ku-electoral college. Siyazi ukuthi vele ama-results ase-endose uBiden as u-president kusukela ngo-January 2021. So silindele ukuthi sibone ukuthi mhlaka sisigeral kuyakwenzakalani. Yebo, imisindo izaba khona ezenziwa nguTrump labantu bakhe khathesi nje esuke ezilandelayo. Kodwa laye ngiwabona kwenzayo into enje amaphadoni asayenza khanya ukuthi hayi umuntu osephadona ngoba umuntu osephuma laye uyakwazi ukuthi uyaphuma nje. Lokho okuneginingi kwenzela nje ukuthi engathini kayisuye umuntu othi eseluzile pho ukuphuma esefaka umsila phakathi kwemilenze uzazama ukuthi aqonyule saqonyula kodwa uyaphuma.
Okwamanje uTrump ulizana labo kubandla lakhe leliphikisayo ngokubalwa kwamavoti ayenziwe yi-electoral college okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela yi-Congress. Uzama ukukhuthaza abanye bakhe ukuthi balahle amavoti awezabelo acabangela ukuthi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Ababona ngokwenzakalayo bathi selidumela emasumpeni ukuba uTrump asuke esikhundleni. Namhla uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sikhulume ngokubhekane labesifazana ilizwe lonke lilungiselela ikhefu lekhisimusi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokunabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyagalombili 79 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Umongameli Donald Trump seyesule amacala abantu abaningi abagoqela abangane bakhe lalabo okucatshangelwa ukuthi bababizana lelizwe leRussia ukuba angene esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2016. Bakhokela uMnumzana Paul Manafort, uMnumzana Roger Stone, usebele wakhe uCharles Kushner ababulala abantu mahlayana kule Iraq nabanye. Abalwela amalungelo kaZulu bafuna kukhululwe omunye wabo uMnumzana Nicholas Opio obotshwe ngolwesibili kule Nigeria. Bathi ubotshelwe ukulwela amalungelo kaZulu hatshi ukuthi wephula imithetho yokuthenga lokuthengiselana imali. Ngibona ngilithi umnyaka ka 2020 esese ugqiba ubulukhulu kwezomnotho lakwezombusazwe njalo inguquko uhulumende athi useyethulile ibuvili bana ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekele mhlanga we Studio 7 uxoxa lesiphathamandla sebandla lezano PF eMathebeleland North uMnumzana Philip Gawule endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla le MDC Alliance uMnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Ngasikhuluma Christmas Day. Angiboni umehluko we Christmas lama days from 2019 ufikele lesi sikhathi. Ngibala wonke ama days ukuthi abantu kuthe kwabangcono yini. Kube lokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini, akulanto enhle. Ngikhona lapha nje kathesi ngobulawayo. Engibona lapha ngiyazibuza ukuthi abantu laba abajwele emalayinini bafuna i-transport. Bangene ezitolo kulamalayini abantu abalamali asiwazi ukuthi konke lokhu ngayibinjela omunye ubinjela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport yakhuphuka i-$30 ke kwana luba kuthiwa i-$30.
Nibandla lakho le MDC kunengi nebelingakwenzela abantu kube ngcono.
Ngiyasinanzelela ibandla le MDC alayo kungaba le nto enhle kakhulu ikhonomi ngakhuphuka ngoba omi imali kuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe ukuthi ihleli kuphi ibhizinesi yakhe indlu yakhe lapho yakhe khona. So ngithemba lokuthi uhulumende we-MDC alliance osekelwa ngobaba u-Evukwetini esengishamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-economy ingatshintsha kakhulu omunye lomunye engasebenza ngesivumelwane semali omele isebenze ikakhulu ave ungananzelela umayining imali kakhulu kodwa imali konke ayiyebantwini kugcwele i-corruption izinto ziba nzima kathesi basitshela ukuthi ama-dams ngabathengi basitshela ngama-sanctions waye yiba bayenza izinto zibeyenzela ukuthi bakhone ukuthutha kahle. So ngithi uhulumende lobo okababa mnakakwa akhoni even ukuqoda eyakwenzela amakhampani avalile ama-mines akhoni ukusebenza kahle abasebenzi kabala lutho. Njengoba ngitshile ukuthi ilanga lanamhlanje abalungisela ikhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 ufika namhlanje kakula lutho olungcono. Ngizwe bekhuluma nge-bonus abantu abathola ngama-bonus kunzima kakhulu.
Mnumzana Gawule, uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono?
Abantu abaphuphayo nje ukuba konke la kuyavunyelwa abantu abaziphila zithandekile bekhuluma ngombuso wabo ngathi oqala ndani ukuthi abanye bafundile u-America babo ade bebabawathweliwe bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda bethi bathakhona bathi ufundani ithandekile i-MDC Alliance ungakhangeli ukuthi i-MDC Alliance ivele ngathi ivele okungekho emthethweni oqondileyo okonke khona okukwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabeke kwaphanda i-corruption izalele kwesabeka ngabe bayavuma ukuthi izwele lingele shoke asikhambeleni phambili bangabe bezayita ona ama-sanctions bebecela ukuthi ama-sanctions abekhona bona ukuthi lizwe lihlale lisebunzimeni kanti ikhorona le kade siphakathi kwayo ungakhangela thandekile asinanzetsholotsho umnyaka lozo uzofana neminye iminyaka ngomumo wekorona ngoba abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale lapho abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo umnyaka owesidekileyo ngomumo wekorona. Ikorona kayenziwa ngayi-ZANU PF. Ikorona yavela khona emakhiweni kube-China lapho yavela khona ikorona. Ikorona umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva ulushaya lokwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumanga kuhle ibi namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lonyaka izidodobe zibazaleni ukuthi alwahlenzele ukuthi izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga lemali kade vele singalayo kodwa kulutsha lokwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo ezimbabwe uhulumende we-ZANU PF nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke loko kwenziwe izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona silithandekile esingazibala lapha lamakhaya.
Ungasigqibela uhlelo uMnumzana Moyo?
Asinkulu ukuthi izami yenzeni uhulumende kamnakabo yenzeni bathatha nge-corona u-2019 corona yayikhona yini okwabo yikuchatha nangaba buza i 15 billion ingabi nangaba biza ubuza imali corona umiso health umoyo ungabi wakhotha imali ingabi ngizwa ubuhlungu ugawule nayo ikhulumo sithi ugwaqa amadamu emigwaqa sikhulume ngayo ngamaphotholo ukuthi nxa ulenhlanyelo ungahlanyela kuyavuka kumilile kwesikhathi imoto zethu sezifila ukhambeki mama sithandekile mina ngumayinini usitembo uminisa umayini ubizwe ukuthi ezefakaza ukuthi wayi amamayini igodi dilika abantu basifile wayekela ukubuya wabuya ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeleli i-corruption ekhona babutha ebusuku lasemini kodwa bayakhulula abahlali ejele
ngokwengxoxo phakathi kwamnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF eMathebeleni North endawonye lomgcini sihlalo weMathebeleni South kubandla le-MTC Alliance umnumzana Solani nje emnyama moyo bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusasa lusuku lwekhisimusi abanye abantu bathi bazakholisa nezihlobo labangane kube labanye njalo abathi luyafana nje lensuku zonke akesizwe abanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp yethu.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
Mina igama nguPaul Ndodana Ndlovu umfana wale eFlapuzi kokuzwa kwamahlaba ayithole kwathi kumothi yampondo kumavula kuvaliwe ngisithi linjani basakaze bomsakazo odumo ngisithi happy 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 Christmas ngifisela Christmas omuhle basakaze bomsakazo odumo nje wasesiphetha nje unyaka mina ngokuhlala ngihlala lana eSouth Africa eGoli angikwazanga ukuhamba ekhaya ngenxa yemithetho ethile nje COVID-19 lokuba i-traffic border post inkulu kakhulu kodwa ngisithi ekhaya eFlapuzi wanezimishini mama labantwana bonke abasekhaya ndifisela ukhisimusi omuhle ludle kahle ukhisimusi silane emthandazweni silane kukho konke lakhonokho okuncane sikuthumeleyo abanye akusaphumelelanga ukufika ngezizathu ezithile njengoba nje sitsho nje ukuthi uhamba kwalo nyaka kuba nzima kodwa hhayi sithi kuzolunga sithi lidle kahle sithi happy 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 Christmas eZimbabwe. Ngiyabonga basakazi bomsakazi wodumo igama uPhondo Ndodana Ndlovu umfana wali ngithi shelelelelele.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Ngigama lami uAdolf Shaba. Ngithanda ukubonga umsebenzi omkhulu eliwenzile kulo nyaka obunzima kakhulu umnyaka wecorona obungelula kodwa likwazile ukuhlala lesiphi izindaba. Mina ngithanda ukuthi Merry Christmas ezihlobeni zami lapho kuzalwa khona umama ePlan 3 eDombodema. Kuzo zonke izihlobo, hayi ngoba ngeke enze bagaphe amagama baningi kakhulu. Ngiphinde ngithi Merry Christmas lapho ekhaya kithile eMberengwa komataruse lapho uzalwa koShaba lapho engizalwa khona ngithi Merry Christmas kuzo zonke izihlobo zami lakho njalo ngeze kambe wonke ngamagama ngoba yeyi ngazibizela izitha ngokuthi abanye zoqamba abanye ngithiya abanye siyabonga kakhulu sibonga ngokusiphatha kwenu okuhle.
Merry Christmas, Merry Christmas.
Emsakazweni linjani, igama lami uMsomethisa Mlilo ngobulawayo uNkulumane. Ngithanda ukuthi ikhisimusi enhle kumama ozalayo aphana eChabalala usitshengise umoyo ingakhohlwa unkosikazi wami lo mfana wami engimthanda kakhulu uVusiswa Mlilo ngithi ikhisimusi enhle mfana wami ngiyakuthanda. Ngiyeqe khona le ngiyeGoli lapho kulabodadewethu abathi uSonene Mlilo kanye noSteni awangiyalithanda kodadewethu khisimusenhle kini ingakhohlwa abafana bami abantu uPilot uThemba uNqoli Mkani lonke ngiyalithanda abafana bami ingakhohlwa njalo abangani bami bonke abangaziyo ikakhulu abalandeli beBhoso. Ngithi ngomnyaka ozayo kumele siyithathe inkezo noma kanjani. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kwekhisimusi khona manje ubingelela izihlobo labangane. Singakehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo eZimbabwe. Bakhalela umndeni wentatha lezindaba uVusa Dongozi obhubhe izolo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalekisa ngoGibbs Dube ngisithi libe lekhisimusi enhle.